Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho, nendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipal lo. Chisasibanda uxoxa lomdlali wenguqu wake waba ludumo edlalela iqembu leBhoso unetsayi moyo.
Kahle kahle laqala kwama colleagues ethu uRoy loMadinda yibo bathatha ukuthi super and then lasethatha kuma supporters abi balikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kanzili yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekhansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Dlovu.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lokobuti lwakoBulawayo. Ikhwela la manzi ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunandelela okukhulu bakhe. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengecouncil sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo. Ikakhulu ku-6th Avenue laphana savumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma la ama-policies ukuthi lama-policies osakumele atshintshe, ikakhulu ipolicy ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba ikhansili lokhu sifuna ukuba nesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi. Kanti izikolo zikahulumende kulomthetho othi abazali babumba ama-committees ukuthiwa ama-SDC. Ama-committees bese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo i-administration barani isikolo bavumelane labazali ukuthi kambe uze kumbe sithenge ibhasi kumbe uze sakhe i-CD block kumbe uze sifake i-general kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo lokho kodwa kokhokhela-ke abazali ababekhethiwe okubiza kuthiwa yi-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano odlulileyo okaseptemba sisekhathele.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini elizakwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isombululo saphuma ukuqala sakhuluma ngokuthandaza i-effort enkulu yenaleyo ukuthi sithandaze uNkulunkulu sicele bakithi sonaka ezindlulini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, okuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khonahale emadamu kusuya kuma-pumping stations kuze kuzofika ezindlini zabahlali bedolobha lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke kuminister of finance imali engange-14 million esihambisela ukuthi senze zona lezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity sithi ngoba siyalandelela ithule edamu lensiza lele mthalezi angana salamanganyana angasincedisa kuze kufike isikhathi sokuthi kube yi-next rain season. So sakhuluma ngakho lakho-ke ukuthi kumele-ke sibe le dual pumping system ezenza ukuthi amanzi siwa pampe nje aphume ngobuningi izakhamezi zinsekolakhethi. Kanti imijamtam sakhuluma ukuthi sizancedisana lenhlanganiso ezimeleyo efuna ukuthi akhe idamu elitsha ukuthi ayi-glass lock dam. Bangaliyakha-ke bevumelana nezingaba zezinwa kuthi ukuthi-ke nathi njengedolobho sesizama lawo ama-chance zokuthi sitholela amanzi sithi le-seven before siyamanzi. Ikanti okunye sakhuluma ngakho yokuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhipha indawo liyana ilindwe abantu babhandalayiza kakhulu khona ngale okugcina senza ukuthi sithole amazi amalutshwane njengedolobho. Ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-aquifer abantu bakhuluma ngenkulumani khetha aquifer bakhuluma ngenye esematoko bakhuluma nje ngama-aquifer amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi si-explore ngayo. Okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-VAY e-Netherlands inhlanganiso le ifuna ukuthi incedise idolobho endaweni zamanzi. Yikho-ke yapropose ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenze ukuthi wenelise ukuthi basincedise lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethe imali yamanzi sifake kumbe kulungisele umgwaqo. Yikho-ke wasekuphume imbiko-ke engayisiyo izakhamizi zakoBulawayo ukuthi idolobho selifuna uku-privatise amanzi kumbe ukuthi amanzi abanjwe ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo zekhansili. Yikho-ke kwachasiswa-ke emhlanganweni ukuthi hathi yabona into enjengenaleyo sikhona sizakhulumisana ukuthi nxase sithi-ke ibe yodwa i-department yamanzi sitshoni kodwa iqinisweni kakutho ukuthi izaprivatisa kakutho ukuthi abantu bazabe sebethela amanzi bedula mbe kuzaba njani. Esifiso ukuthi kayiseparate iphume ku-department ye-engineering isaliyo-DND works department yona ibe yodibing yamanzi. So izinto nje ezakhulunywayo umhlangano wekhanseli wawukhona.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, esixoxelaye ekhona le uKoBulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G, ophathisa abahlala ezitaladeni labanye koBulawayo esebenza le nhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into yokuqala engayitsho yikuthi into le siyiqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi funa ukuba registered sibe recognized or something. Saqala nje nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusa ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe nama-millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba siqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo athink ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani?
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana. Wonke olesifiso sokuncedisa esokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma emazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela. Isifiso sethu ukuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa yile nhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba e-counseling center, i-counseling center is becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esebenza labo they're so much vulnerable and traumatized. Some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso nxa singathola khona indawo esingakwanisa sibe sikondakta ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere samnike imali esathi waqatha ibusiness yakhe athese uyasebenzela kodwa inkinga seselelayo uthi yena akasafuna ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le chance le space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama episodes simnikeza ama counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes the environment yangkhona iyaba busy kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba yokuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka test these guys that cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye athi ah ingxenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusikela ama programs ezizabafundisa ama skills labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ku ama TV ama radio ama social platforms like the internet some information bayakhalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani baya bengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngesikhathi ze COVID babona nje sebechothwe town ukuthi kuhamba njani sebezithi kodwa kunekule corona kodwa kule corona but la ukuthi bebe bezwisisa ukuthi kuhamba njani abantu bafa. This thing is killing people. We're being allowed because abala ma TV, abala ma radio.
Ngusika basabatha namhla besixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni kobulawayo esebenza nenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana naye lingamthinta kunombolo esithi +26377275271. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kaNcube. Siyabonga Taboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Amasiko wethu.
Sinjani zilukandaba lo? Umthembo Sithembayo ogives Dube ngikuhlelo ezamasiko lamhla ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngikuqhatheka kwezinduna ezizweni sikamthwakazi. Baba Ngwenya sawumukela kuhlelo baba.
Ngibingelela baba Dube ngiphinde ngibingelela kubalaleli nakubasakazi bonke nje.
Ye, akusiyeleke sizwa kuthiwa ke kulo mcimbi ozaba khona. Wenduna ugampu abantu banengibona ngizani bangabe bemazi ugampu ukuthi mbasi akutsho ngamabushani khona
kunjalo babudube sikhanelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogampu ilaphayana emngceleni weplanti nesolotsho okulomfula nje abathi umanzi amnyama baye baye kwethu bedunada kule ndawo ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona imbuna ugampu sithole ngenye izinduna eyazwayo ukuthi yazalelwe endleleni nxa inkosi uMzilikazi iyayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwazo yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-North West eMkhwahla ngonyaka ka-1832. Uzokhumbula-ke ukuthi induna ugampu ishiyane nenkosi umakhokolondo olobhengula ingqungulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowa ngeminyaka emibili. Bakhula-ke bebonke uhanjwa nje usuka khona le kuzobe fika laphayana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise umaqheke ongomunye owaba liqhawe ngempela elasuka lenkosi uMzilikazi esizokuthana bo becishekelingana ngokweminyaka yokuzalwa. Nxa sebefika laphayana owasalaya laphana ngukhokho wakhe umagogo onguye ozala umaqhekeni umaqhekeni wafika ngapha kwelasekusenoto.
Ye singathi khonapho Ngwenya nxa sikhangela khonapho Ngwenya singathi kuqatheke kanganani ukuthi kube lo mcimbi kunalokhu.
kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kumbe ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwathiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi uMzilikazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba umaqhekeni laba yibo abathi no inkosi uMzilikazi silawe bebamsanelele la madoda afana nabomkhabakhaba Mkhwanazi nabodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona. Nangempela iphupho labona lapho iphupho lenkosi laphumeliswa ukuthi wayena amadoda afana nabo ayinduna ugabha uqobo lwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siyala phana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhohlwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu okuyiyona eyaba nesandla ekutheni kwakufika isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igabha okwakuyibutho elaliholwa induna ugambu lamachiba amaningi ayingaphansi kwalo. Kwakunamabutho amaningi kakhulu esingaba lomabhudwana onyama yendlovu ukubala nje kuthanda emaningi ngaphansi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna ugambu sise singakhumbula umuntu omncane sisekhumbula umuntu omkhulu owaba yingxenye kakhulu kwesizwe sakithi.
Hayi-ke siyamuza ubaba lapha-ke ungwenya bebuya lazo sibili. Kodwa isikhathi sesingasavumiyo ukuthi sibe singani khonapho kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngoluvalise emoyeni ngumthombo othembayo uKips Dube Lilale. Ngoba ngwenya siyabonga ungathina kusasa baba.
Siyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshado. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi, lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzawubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshado kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umngakhe, waletha u-Eve, wamletha ku-Adamu. Khona kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi lo ulethwe nguThixo kini. Ngakho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu, njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu, awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke. Kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonokhu umuntu wesilisa uza kutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu, nguye wakuqalisayo. So singathi-ke vele wona umtshado into eyabekwa nguNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi lo owesifazane walethwa nguNkulunkulu ezomnika umngakhe. Ngakho-ke kulabo abangakatshadi ngiyalikhuthaza ukuba
kuqhakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, konke khona kumele kube izinto uNkulunkulu awucebisa ngazo. Ngoba lo muntu leyahlala kuze yize lehlukaniswe ukufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu, ngoba uNkulunkulu ngiyekwazi isiphetho sento. So uyakutshengisa, uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha ngumuntu onjani. So abantu abaningi siyafuna ukuzidingela thina, sikhangele ukuthi lo muntu le mali kumbe lo muntu njani, sikhangela ngamehlo enyama. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langelihlo likamoya elivela enqondweni kaNkulunkulu, ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani. Njalo kuyamele kube yinto eba ingxenye yomthandazo wakho, ukuba ukuthandazele lwakho. Kulaba sebethathene iyadingakala ukuthi akho nto ukuthi hayi ingxenye lwawo usuNkulunkulu athi ngimthathe. Kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho, atshintshe izinto oyakufunda zitshintshwe emtshadweni wakho. Nxa kulokunye ongakuthandiyo, kulokuthi libe lisilwa lidle phana, hambani esikhathini somthandazo. UNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha, kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana. Kube yi-prayer item, kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi lo muntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi. Nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana. Baba, ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata. Kunemtshato baba emihle, kunemtshato eyinye engabi phakathi kobunzima. Ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane, bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalimi esikucelayo ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi, imali yethu kasiyithuke masinya ngoba sidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo, nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare, kabasibali bathi siyalima. Sithi sesifake imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi. Sicela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadayo, ngoba amabele sabe sisiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje sihlambe sisibele nje.
Sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalobojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni. Kambe isihluku banzi esenziwa yigovernment ebantwini, abantu ngapha bayalamba, inkomo ziyafa, kakula manzi akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu. Kodwa hambe engenela abantu enika amarisithi ukuthi abagebhe imigodi okungekho emthethweni. Asilankanisi khona, asilankanisi, kuphelelwe ukudla kasilakho kodwa ugovernment uhambe sharja abantu kazange egebhelele abantu le mgodi. Cela bakithi lokuzeni odoleli ke lifake sizwe ukuthi wena umhlaba vele uthini ngohluko lwenziwa yihulumende ebantwini.
Silibonani, silibonani lonke nje. Isikhambiselo nala amazwi ethu esibacelayo thina abanye abazali sigugura wonde ukuthi singogangeni singolahliwe nento besoze futhi siyihlayile phansi sebesilokhu sikhuluma kuphela abazaze kwazi wazasethini, ngoba bebesala khona kusemlageni egangeni. Sala sizwe nje sizwe kuthi yeye kulapha lalapha labesala khona vele aze sizwe luthaze sibuye ludoni nahlala etshilo tshekuthuneni kusemlageni egangeni. Abahlali bendawo abahleziyo kuphela abakhangelwe lenhlupho zabo.
Linjani mazimbabheni, linjani basakazi bethu be-Studio 7? Hayi, ukuhlupheka kuphela abantu bakithi, ukuhlupheka. Intuthuko kwakuthiwa izadivasha ngesikhathi sekhethweni, kodwa esikubona kwedivasha yi ukuhlupheka. Abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu bathwele nzima, bathwele nzima, bayabotshwa ama-roadblock. Kunzima. So asizameni ukuthi silungiseni lizwe lethu, asilo lizwe elobuyanga ilizwe linothileyo kodwa iZANU-PF hayi yehlulekile bakithi le CCC akimeceleni layo didedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka beseyanga ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadaki ongathi noma ayiwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona ake sizame ukuthi sisupporte sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini okhulumayo ngowashington ncube etholoji
asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumbi amanomhlaba la kunomthwakazi khona sithi phambili ngomthwakazi emuva kasiyi soseduze la siyakhona okhulumayo lichakwane elikhulu eplant asibonge
kulezano kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo so ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange wangena khonapho wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zepalestina le-israyeli hayi khona thina lapha asili into zamajuda namapalestina silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayiproblem ekhona kule phathi okuthiwa yizanu kube ngama-opposition alwa nani lezanu not amashona yikho nje ukungihlupha kakhulu khona lokuthi kathi abantu saphuma kulayini siyanga thank you
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imbono yabo lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamhla u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu le-Highlanders uNetsai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
UNetsai Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu ziyathunqa.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba koBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Xa isungena kuHighlanders kuma juniors ni under 13. Under 14, so ngaprogressa from there. Ngangena ku first team sende 18 years siyadlala ku Highlanders.
Zikhona yini inkezo owazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola i BT Rose Bowl. Sathola le Independence, sifanele udlale Independence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi Independence was the big cup engayithola.
Igama lakho elithi Super labe kanjani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngalithiwa ngama supporters. Kahle kahle laqala kwama colleagues ethu uRoy loMadinda. Yebo bathi sasuthi ngu-super and then lasethatha ama-supporters abi balikhulisa. Yebo ekudlaleni kwami sibili kulama players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was one of ama winners ayehlupha ngoba wayespeed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu wakulezi nsuku nxa uqethanisa ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertainer abantu. Abantu bakholisa ibhora la nxa singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungalamali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ngibe nginetsayi ngibe ngisuba ngithole lelo bizwe libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo. Akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba so kuleyinto eziningi ezi-aplayo ezelabor lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha njani.
Kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeleli phezulu abakho ukukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu sesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders but kuyabe kufunakala ukuthi lathi senze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola ungangena nje ngosini kuyafuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqesha entweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho ungafanani lebhora kwe-administration ozahlangana lakho kodwa kuhle nxa ule administration ungumdlali webhora uke wadlala ibhora uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
UNetsai Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Bhoso. Igama ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo nendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.